kube lenguquko kwezombusazwe bengakhandelwa ngabantu abaningi lonyaka abagoqela abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana bethukile abanye ngoba bebingelaqiniso yokusasa yabo kulandela ukungena embusweni kwahulumende omutsha. Kodwa ngemva kokuba uhulumende omutsha ukhokhelwa ngumongameli Duma Boko etshengise ukuthi kasoke ahlukuluza abokuza, kule themba elihle kwabeZimbabwe ngesikhathi bengena kumnyaka ka-2025. Umnumzana Agri Moyo okubhizimusi lokulima uthi ukungena kukahulumende omutsha kubafake isibindi bengabantu beZimbabwe.
U-2025 usipha ithemba lokuthi ukuhlala kwabantu beZimbabwe eBotswana kungahluka kule minye iminyaka. Khona nje kuya kusehluka ngokubana ithemba likhona. Singakhangela sibuyele emuva kumongameli ophumileyo. Waphuma mgcike ethi abantu beZimbabwe kabavunyelwe ukuthi bangene eBotswana bengasebenzisanga ama-passport, basebenzise izithupha.
Umoyo uthi noma nje bekuleyo sifiso sokuthi abasebenza imisebenzi ezindlini kanye lemapulazini labo benanzwe ngephansi kweholo le-minimum wage elibekwe nguhulumende, kuyathembisa ukuthi kusasa ingcono kwele Botswana.
Lokusipha ithemba ukuthi umongameli ongenileyo uqhuba phambili amalungelo wabantu, ukuthi abantu abaphathwe ngendlela bazuze imfanelo. Kungakho-ke ngaleso sizathu kwenza sibe lethemba ngoba ukuba ngomela amalungelo abantu kwakhe engumongameli uza kufuqa ukuthi okuningi kwangikhona kwenziwe.
Ibandla likaBoko elambulela for Democratic Change laba lokuqala unqobela libusa leBotswana Democratic Party solokhe leBotswana lathola uzibuse ngomnyaka ka-1966. Unkosazana Sindiso Spanda laye uthi okwenzakala ngemva kokhetho lukaMfumfu kunika iningi ithemba lokuzithuthukisa.
Kulokuthula ever since kusiba lama-elections ngo-October kuwona lo umnyaka. Kulokuthula nje kutshengiselela ukuthi hayi lathi silokuthula sikhangelele nje ukubona umnyaka omutsha ozasiphathela okuningi njengesifiso sikahulumende weBotswana okuthi uzasilungisela amaphepha kulabo abangala maphepha okuhle.
Kule ntsha eyaphuma kweleZimbabwe layo siyadinga ukuziphilisa emazweni afana leBotswana. Omunye wabo ngu-Atwell Mamvura ohlala eHabron yena othi ukhangelele ukuthi kuvuleke amathuba kwezamabhizimusi kanye lezemsebenzi.
What you are expecting is to get more opportunities, more better opportunities.
Noma kwelinye ilizwe engikukhangeleleyo njengomutsha ophila phandle kwelizwe ukuthi ngithole umsebenzi obhadala imali engconywana, njalo ngikwanise lokuthi imbe lokuyibhizimusi eceleni ukuze ngenelise ukugcina abazali ekhaya.
Umnumzana Fortune Phakathi ongusomabhizimusi eHabron uthi bakhangele ukuthi kuvuleke kumathuba amabhizimusi ngemva kokubhekana lobunzima kumabhizimusi lonyaka.
Esikhangele ukuthi impilo mhlawumbe izoba ngcono kakhulu kunalokho kade yikho khona ngenxa kahulumende omutsha osengenile. Sikhangele ukuthi mhlawumbe ama-business opportunities engathuthuka abe maningi.
Uphakathi uthi ithemba ngo-2025 ukuthi uBoko uzagcwalisa izithembiso zakhe zokuthi abeZimbabwe bathole amaphepha okusebenza lokuhlala eBotswana.
Njalo futhi sikhangelele le ndaba yokuthi umongameli njengoba ke watsho ngaphambilini ukuthi uzaba yenza isiqinekiso sokuthi laba angekho elizweni ngokusemthethweni uzabenza bathole imfanelo zokubana babe selizweni. Lokho kuzakwenza ukuthi mhlawumbe le economy iposteke ngoba kusho ukuthi at the end of the day bazakwanisa ukuthi babhadale i-tax baphinde labo ama-business abo abe legalized.
Noma nje uBoko wathembisa ukunikeza abeZimbabwe amaphepha akafakanga insuku zokuthi lokhu uzafezwa nini. Kulokukhathazeka kwele Botswana ukuthi leli nyathelo lilakho ukubona sebelula imisebenzi labo kuza. UBoko yena uthi kuqakathekile ukuze kwaziwe ukuthi abeZimbabwe batholakala kuphi uma bedala amacala, njalo ukuba khona kwabo kuyaphathisa ukuthuthukisa umnotho weBotswana. Ngumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.